Benganamasiwa we Kamela baba mkulu Babelobola
Ngalithanda njani zurukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Ye lamhla ke lo mama usakhileli line uMadube sixoxa ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla ke sikhangela ngomkhuhlane nalowo ohluphayo kakhulu ecoronavirus ukuthi kambe ezindlini lapha omama babaphethe njani abantwana. Siyawazi ukuthi kudala phela omama yibo ababekhangela abantwana. Pho ke kwenzakala nezindlini, ake sizwe ke kuMadube ekhuluma ngodaba lolu. Madube, ubona njani konke lokho?
Ngiyabingelela balaleli. Umkhuhlane lo owe-corona lo ukhona njalo ukhanya uyabulala. Thina singomama sisezindlini labantwana, akula lapho esingaya khona, akula lapho esibavumela bephuma besiyadlala khona, silawo nje ezindlini. Ipolisi ekhona igeza izandla lokuhlala into bengaphumeli phandle, bengadlaleli phandle, bengayenzini. Umkhuhlane okhona sibili ukhanya susingenisa ezindlini singomama, kulalo ukuthi uzaphumenga. So kumele sibe sezindlini labantwana size sizwe sokuthwaka usiko.
Kambe kuyanceda yini ukuthi abantwana libafuthe kumbe libaphozise kumbe lenze konke khonokho ke kwakusenzakala kudala ukwenzela ukuthi kunqabelwe phela umkhuhlane lo we-coronavirus loba nje ungelapheki?
Ukubafutha nokubaphozisa abasisasakwenza kudala kathesi ha usavamanga. Esikwenza kuphela ukuthi make sure ukuthi they remain warm, abangenwa umqando, abahambi ngenyawo phansi, abadlalisa amanzi aqandayo, bagqoke izinto ezikudumalayo njalo besendlini, bengaphumeli phandle emoyeni, bengadlaleli emoyeni, ngoba singathi siyabafutha. Abanye asisakwazi ukufutha, singagcina sesitshisile abantwana ngokufutha. Abantu bakudala yibo ababekwazi ukuthi bafuthala bafutha njani. Iningi yakhathesi hayi kufuthela isakwazi. So simaintaina khona ukuthi badlalise amanzi aqandayo, bangahambi ngenyawo phansi kuqanda, bagqoke into ezikudumalayo.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye, sicela uphosele ukugcina khonapho-ke Madube.
Abahlale ezindlini khathesi sokhonapha ngibona bomthetho basendleleni. Abantu abafuni ukuhlala phansi sebeze bekhuzwa ngokuthi uzuze ukhuzwe ngemvubu ukuthi hambe ngene endlini uhlale phansi. Yiwo abantu abazamanethekisa umkhuhlane noma kuthiwa hhayi hlalani phansi. Hayi abantu abafuni ukuhlala phansi.
Nginethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Gcina amasiko wena owangusenziwe mani. Gcina amasiko wena owangusenziwe mani.